sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 Nhlangula 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Nxa ubulawayo esenelisa iminyaka e-125 ephiwe isicoco sokuba yisigodlo ithi lilidorobho lesibili phakathi kwelizwe lakobulawayo.
Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka edlula elikhulu i-125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu elithiwa yi-city ngesilungu.
Baningi abathatha ke lokhu bakwenze kungenelane lezombangazwe, kukanti cha akusikho qiniso ke lokho, ngoba sikhuluma ngendaba zababalisi, ngendaba zempilo zababalisi okumele ke ibe yisibonelo kubafundi labo ukubana umuntu ofundileyo, umuntu othe wafunda waphumelela kumele ephile impilo enjani.
Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo aqhubeke lamhlanje ngokutshengisela oqalise izolo. Abe inhlanganiso yomanyano kubhadalela indleko zokwelatshwa, abe Health Care Funders of Zimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuthi akhethe ukusebenzisa idola leMelika lodwa hathi ezinye imali zamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka edlula elikhulu i-125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu elithiwa yi-city ngesilungu. Kulabe inhlangothi ezijiyeneyo zemilo abaze embuthanweni wokunanza leli langa. Kodwa enye ingxenye yezakhamizi zakobulawayo iveze ukungabi lolwazi lokuthakazelelwa kwalolu suku. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo ubethe gwaqa eCity Hall lamhlanje ethakazelela iminyaka edlula elikhulu i-125 ubulawayo aphiwa isicoco sokuba lidolobho elikhulu. Kulabenhlangothi ezijiyeneyo abegoqela ezempilo, izikolo, osomabhizimusi, abaculi labanye abeze ukuzojabulela lolu suku. Umnumzana Phineas Ndlovu, ongumgcini sihlalo wabantu abadala bakobulawayo, uthi ilanga leli liqakathekile kuZulu wakobulawayo.
Sikhangele umcimbi lokhona phakathi kwedorobho lakobulawayo. Njengabantu bakobulawayo I think it's a very big achievement for the city of Bulawayo. Ukuthi sikunanzelele njengabantu bakobulawayo, nxa ubulawayo esenelisa iminyaka e-125 ephiwe isicoco sokuba yisigodlo ithi lilidorobho lesibili phakathi kwelizwe lakobulawayo. I think abantu bakobulawayo baya kuqakathekisa kakhulu lokho. Bazizwa bekhudumala kikho lokho. Kuyinto enhle.
Uyaqhubeka njalo uNdlovu ethi kumele abasakhulayo bafundiswe ukuba ubulawayo wavelela ngapi.
Kuqakathekile futhi kumbali yakobulawayo ukuthi kayisecurate nele kube le program efanele abantwana bezikolo babekwazi ukuthi ubulawayo wavelela ngapi, wasukela ngapi, ukwenzela ukuthi babekwazi lezinto ezenziwa ngubulawayo. Kunengi okukhona okutshengisa ukuba khona kukabulawayo. Kule fountain lapha abantu abangakwaziyo ukuthi kulomgodi lapho amakhiwa nxaba abefikile ababehleli khona ababenatha khona kulembali emnengi engesintu phakathi imfanekisho uqhakathekile ukuthi abantwana babeyazi
omunye wabasakhulayo ongumfundi uNosizo Ndebele uthi bathakazelele ubulawayo njalo bakhangelele ukumlondoloza
Thina singabantwana bakobulawayo silapha ukuzothakazelela isigodlo samakhosi ubulawayo omuhle oza wakhula wafika iminyaka engu-125 thina esikhangeleyo sizakhamizi zakobulawayo ukuthi silondoloze indawo yethu leyenhle izifike enye iminyaka
omunye wezizalwane zakobulawayo uChristine Moyo uthi yena ubengazi ukuthi kwenzakalani lamhlanje ubone nje sokuphithizela
ngizalelwa khona la ekobulawayo ngithola la esithola ukuphithizela angazi bengazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngithi mambu uza kuthiwa ilanga namhlanje icelebrator uyisithebulawayo ukuba yi-125 day namhlanje so into ebesicela ukuthi isitshele lathi kusasemasinyane ukuze sikwazi ukuyicelebrata siba neningi leli langa
iningi labantu bakobulawayo lize ngobuningi emkhosini wokuthakazelela iminyaka edlula elikhulu i-125 lapho lelo dolobho lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu lisiba ngelesibili elelikhulu lilandela eleHarare bekuhlangene abantwana besikolo osomabhizimusi okhansela bedolobho abahlabeleli abafundisi labezinye inhlangothi zempilo ukuzothakazelela lolu suku uZulu wakobulawayo ukhunjuzwe ukuba thuthukise leli dolobho libe ngumasiye phambili iningi likhanye lijabulela ilanga loba nje abasakhulayo bekhanye bengazi okuningi ngembali yaleli dolobho ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo aqhubekela namhlanje ngokutshengisela okuqale izolo okuphela kusasa njalo ikhuthaza ezinye inhlanganiso ukuthi ziqhase njengalokho okwenzakale izolo ukwenzela ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi abhadale amatitshala iholo lawo ngedola leMelika Ukuze sizwe okuningi lolu daba kanye lezinye izikhalazo zababalisi usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Jamela isiphathamandla isibona ubudlelwano lamanye amazwe kulinhlanganiso
Ngikhuluma lengane yami lapha eyangitshela la ukuthi hayi namhlanje akufundwanga esikolo abafundanga lutho noma nje athi bekhona lokhu ke sokushengisa ukuthi lababalisi abasemadolobheni baya bayaluthakazelela ke loluhlelo lwethu lokutshengisela ngoba ke bayazi ukuthi uma singasabambananga ngeke siphumelele banengi abathatha ke lokhu bakwenze kungenelane lezombangazwe kukanti cha akusikho qiniso ke lokho ngoba sikhuluma ngendaba zababalisi ngendaba zempilo zababalisi okumele ke ibe isibonelo kubafundi labo kubana umuntu ofundileyo umuntu othe wafunda waphumelela kumele ephile impilo enjani kubuhlungu ke ukuthi abantwana babone izibonelo ezimbi ke ebabalisini ngoba nje xa sokunje umbalisi engasakwazi lokuthi athengele imuli yakhe ukudla usuka kube kubi kakhulu lokho asibuyeli emuva siyaphambili ngokutshengisela njalo simemezela bonke abazimiseleyo ukuba bangenele labo abazali babantwana bangenele ngoba kunje kungenxa yesimo selizwe esesenza ababalisi behluleke nokuthi baye emsebenzini.
Liziqondisa kubani lezi zikhalazo njalo umqhatshi wenu uyazi na ukuthi liyatshengisela? Impendulo likhangelele ukuyamukela nini?
Kuhle ukubana ngalesi sikhathi sitshengisela, umqhatshi uyazi ngokutshengisela kwethu ngoba nje wabhalelwa incwadi, wayinikwa ngesikhathi esifaneleyo, waziswa lokuthi sizatshengisela ngalesi sikhathi. Ngalokho ke hayi uhulumende uyazi ukuthi siyatshengisela kunamhlanje. Ngoba nje naku umbalisi kasakhuthali ukuthi avuke aye emsebenzini. Ngoba nje engelakho okokudla esiya emsebenzini, engelakho okugqoka esiya emsebenzini. Ayi inhlupho zakhona zisuka zibe ziningi zimandele umbaliso okokuthi umsebenzi wakhe uba nzima ukuthi ewenze njani. Nxa sithi siyakhangela intengo lapha ezitolo ayisezikhuphuke okuphindwe kaningi-ningi, kodwa iholo lombalisi lona lokho elihleli lilapho elalikhona kudaladala. Iholo lona lodwa selingu-$45, okuyinto nje eyangisayo esisenza abanye ababalisi bengafuni nje lokuthi bazakale ukuthi bangababalisi, yenze lo msebenzi wakhe ungajabulisi.
Alo ke ngumnumzana Fortune Jamela isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano we-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa baqhubeka bevalelwe. Omunye wabalwela ilungelo loluntu umnumzana Rashid Mahia wenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust laye ubedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa awe-CIO emzini wakhe lamhlanje. Ukuze sizwe okunengi sixoxele umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ongomunye wabalwela ilungelo loluntu njalo engunobhala jikelele ohlangothi lwabasokholayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukuqala into esiyibonayo ukuthi ke uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ubopha abantu ikakhulu abaku-civil society lama-activists abaningi bakhona bephiwe ke ama-charges e-treason and yinto thina njengabatsha kwe-MDC Youth Assembly esiyisolileyo kakhulu and sikhulumile ke kakhulu ukuthi sidimanda ukuthi ama-activists wonke abotshwayo ekhitshwe ajele njalo ukuthi kunyiwe uhlelo osoluphakulwa-ke ikakhulu ngamasotsha lamapholisa okubopha abantu lokulandelela abantu ezindlini ikakhulu abantu abamele amalungelo kwinhlanganiso ejenewe ezabatsha.
Sibone iphephandaba ele-Herald besithi abalwela ilungelo loluntu lapho baya khona babe emhlanganeni eMaldives kuthiwa babe bafundisa ukuthi uhulumende lo kumele bayenzeni ukuze bamsuse. Lokhu kungaba kuliqiniso na?
Kungamanga aluhlaza ngenxa yokuthi umthetho welizwe uyavumela abantu noma nguphi umuntu ukuthi bekwazi ukuhlanganela ezindaweni ezijiyeneyo besenza imisebenzi yabo. Njalo into engavunyelwa ngumthetho yikuthi abantu bethwale-ke izikhali bevukela uhulumende. Kodwa uma abantu behlangana befuna ukuthi kathesi sile dubo elikhona elizweni lokuswelakala kwemali kwamafutha lento eziningi-ningi, nxa abantu bengahlangana njengabatsha njengabadala umama obaba bekhulumisana ngodubo oluselizweni bebonisana ukubana njengabantu abamele amalungelo bengakuhambisa njani, angiboni ukuthi kungathiwa luhlelo lokukhipha uhulumeni ngenxa yokuthi izinto ezingaphansi komthetho abayithi freedom of assembly ukuhlanganela kwabantu ngaphansi komthetho welizwe.
Ukuhlukunyezwa kwabantu abalwela ilungelo loluntu kwakuyenziwa ngesikhathi sikaMgabe, sibona ukuthi sokuphinda kwenzakala njalo ngesikhathi sikaMnangagwa. Ukhona umehluko na?
Thina ekuqaliseni sizawukhuluma njalo lanamuhla ukubana akula mehluko phakathi kwahulumende kaRobert Mugabe nohulumende ka-Emmerson Mnangagwa. Bazama ukuzipenda imilomo besithi bona bebanguhulumende omutsha, i-new dispensation zawukhuluma zathi akulahlelo abangalwenza olungafuna ukuthuthukisa ilizwe ngoba ngabantu banye basebenza bonke kusukela 1980. In fact ngabantu abasebenza wonke kusukela kuma-60s bebonke njalo basebephonga ukukhipha umgaba owayeyi-face ubuso babo kodwa lokho beqhubekela phambili. Yikho sithe thina njengabatsha kufanele ukuthi amaZimbabweni abantu bebuye ndawoni kuze ukukhulunyisana ukuthi singancedisana njani ukuthi ilizwe liye phambili. Bona lawa madoda amajaha nezintombi abakunumber one chancellor avenue kusobala kumuntu wonke oseZimbabwe longaphandle ukuthi bayehluleka, bayehluleka, bazayehluleka.
Nina njengabatsha abebandlele MDC likhangela ukwenzani ukuze lisize abontanga labo ababoshwe?
Sizahlangana thina njengabatsha abakuhlanganiswe Movement for Democratic Change abavele endaweni ezijejeneyo sibe siphume ke lohlelo olokuthi thina njengabatsha sizayenzani ukuze ilizwe kulungisiswe ikakhulu ezindabeni ke zombusazwe. Sizakhulula ke uhlelo elokuthi siyahamba njani sisiya phambili thina njengabatsha, and you must be ready. Uhlelo luzaphuma and labo luyihlelo oluzathatha ilizwe ukuthi le phambili.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba unobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le MDC.
Yebo 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 mphakazi omuhle lo ngumayikhobe owe Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla sixoxa ngokubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu abetheswa umlando wokufuna ukugenqula umbuso wezanu PF. Sifisa ukuzwa kini zulukandaba ukuthi likubona njani ukubotshwa kwabantu laba. Asikho kwephulwa kwamalungelo abo na. Lona ilungelo loluntu lisahlonitshwa na kwele Zimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezo loku WhatsApp kunombolo esithi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LVOA Debele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection no 8 p.m. Bye bye.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifole edolobheni leLondon kwele Bhilitane zitshengisela insolo yazo kumongameli Donald Trump okusuku lwesibili kuhambo lwakhe lokwethekelela lolo lizwe lwensuku ezintathu. Izolo wamukelwe yindlovukazi uQueen Elizabeth esigodlweni sakhe eseBuckingham Palace. Kubulewe abantu abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwebezomvikela labatshengiselayo eKhartoum kwele Sudan abathi kakwenziwe ukhetho ngokuphangisa hathi ukuthi babuswe ngabebutho. Intengo yempahla iqhubeka iqansa ezitolo mihla ngemihla lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe ususiba nganeno. Umphathi ntambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa lamhlanje utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wedale le cabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokusungula amacebo azenqabela amaxuku abantu abahuquluza inotho athiwa ngamakartel ngesilungu. Amakartel la yiwo acatshangelwa ukuthi asebenzisa ubuhlobo bawo leziphathamandla zikahulumende ukuthi bahuquluze inotho yelizwe. Unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende ukhathazeke kakhulu ngokukhwela kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla, kodwa uthe ulethemba lokuthi umthetho ongakabunjwa othiwa yi-Tripartite Negotiating Forum Bill ulamacebo akhangelelwe ukuncanda ukukhwela kwentengo mahlayana. Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi intengo yempahla ezitolo izaqhubeka iqansa ngoba sokusobala ukuthi imizamo kahulumende iyehlula.
Indaba yamaprice lay izima ngoba into esesiyibona senzakala abantu abathathu ababili bayavuka nje kuma WhatsApp besitshela bethi namhla idola iUS imali engaka. Wonke umuntu lo wamabhizinesi kasatshoni ekhangelisisa lesebhenki ukuthi ngabe kuliqiniso, bahle bavumelane naleyo abayithola kuma WhatsApp ukuthi iprice namhla eyusa iyi 7 kumbe 8 kube yikho khonoko amaprize angikona wonke usuthu multiplier anything oyichajayo ngayona leyi prize. Sithi nxa kuthiwa into iyidola i-US, umuntu lakho ukuthi hayi isitolo sami i-US nalapha ngicharge nge-7 ihlisiba yi-7 pound, kumbe omunye ethi hayi mina i-US yami lapha kimi i-8 kuhle kube yi-8 yona leyo. So ama-price kunzima uthi sibekwazi kathesi ukuthi ama-price wapi. Pho nanku phela le government yethu izithulele kayitho lutho ngakho, bona nje bathule bathi kuzazibonela, njengoba ngake ngatsho laphana ukuthi siqalise ukuthi hayi bathi ibhondi izaziphelela nje yodwa nje ibe yinto nje abangakhulumanga ukuthi siphelile, iqedwe nje ngumumo okhona esizweni njiwana kunje kathesi.
Isikhulumeli senhlanganiso yabathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Mujekeza, uthi intengo yempahla ikhanya isiba ngcono emaphandleni lanxa yikho eyandise ukukhuphuka khona ezikhathini eziningi.
Kathesi ngawasi nanzelela zona tens emaphandleni emakhaya, intengo yaba even cheaper than yalapha e-town. Uzothola ukuthi then even if you transport ama-producers amaningi bayasupplya i-transport. Lapha ngiyakwamsunika umzekeliso lapha sikobulawayo, siyathenga isiko se-proton esenziwa emarondera, but ama-suppliers abalapha abahambe emarondera kwehojisinko, i-proton yadelivera lapha kobulawayo.
Izolo inhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association ikhweze intengo yempuphu lerayisi. Lamhlanje inkampani elungisa ichukela e-Tongaat Ulet Zimbabwe ithe layo isiza kukhweza intengo yechukela. Sikhuluma nje enye intengo yempahla ezinye ezijiyeneyo ikhwela mihla ngemihla. Abenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zonke ezihlela inhlelo zokubhadalela indleko zokwelatshwa e-Healthcare Funders of Zimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuthi akhethe ukusebenzisa idola leMelika lilodwa kumbe alikhiphe phakathi kwemali zonke ezisetshenziswayo elizweni. Bathi ngoba ukuba khona kwalo phakathi kwezinye imali kuphazamisa umsebenzi wokuhlawulela indleko zokwelatshwa ezama-medical aid schemes. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo lesi sibuya ngesikhathi imali yohlobo lwama-RTGS eyiyo eholwa nguZulu isinciphe isisindo sayo okwethusayo, isehluleka ukumelana lokukhuphuka kwentengo elizweni osokwenza kube nzima ukubhadalela indleko yokwelatshwa lemithi ngedola leMelika. Lokhu sekuthiye inani labantu abenelisa lezi nhlelo liwe ngesilinganiso sengxenye ekhulu i-50% enika ubufakazi kukomiti yedale lePhalamende ebona ngempilakahle ye-Health Portfolio Committee. Umqondisi we-Health Funders of Zimbabwe, umnumzana Stanford Thea, uthi uhulumende sekumele angenele kulolu duko.
We've noticed that there's been an upsurge in terms of inflation since October 2018.
Sesinanzelele ukukhuphuka kwentengo kusukela umnyaka odluleyo, njalo thina njenge-healthcare funders sesibhekane lokubhidlika kwezimali esasizigcinile kusukela iminyaka edluleyo sisebenzisa idola leMelika. Lokhu sokwenze sehluleke ukubhadala imali kumalunga ethu.
Umfokasiya uqhubeke ethi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokungaqakathekiswa kohlangothi lwezempilakahle kaZulu nguhulumende.
What we are noticing is that when there is a fee or queue, people tend to act very fast in terms of interventions.
Esikunanzelelayo ukuthi nxa kulodubo lwamafutha ezimoto usizo luza masinya, kodwa nxa kulodubo lwempila kahle kaZulu usizo alukuyi masinya. Kulabantu abasezibhedlela, kulabantu abadinga ukwelatshwa, konke lokhu kuyasikhathaza.
Umnumzana Keith olilunga leZimbabwe Healthcare Funders uthe inhlanganiso yakhe izimisele ukuphathisa uZulu kwezempila kahle elizweni, kodwa uhulumende laye kumele aphathe eyakhe indima.
We feel that it is a disservice for us as Zimbabweans to leave the country and go to South Africa to go and consult a fellow Zimbabwean doctor.
Kulusizi ukuthi thina njengabantu bezimbabwe kuzamele siyelatshwa eSouth Africa ngodokotela abavela kuleli. Esikufunayo lapha elizweni ukuthi kube lempahla kanye lemichina ezenelisa ukuthi sithuthukise ukwelatshwa ezibhedlela zethu. Sifuna ukuthi senelise ukwelapha uZulu lapha, hatshi kwamanye amazwe, hatshi njalo ukuthi siqhubekele phambili siselatshwa kwamanye amazwe.
Kodwa umnumzana Nkosana Ntshuma isakhamuzi seHarare uthi akusizi lutho ukuthi inhlelo lezi zibhadalise uZulu ngama-RTGS ngoba umuntu engagula kasozathole usizo lokuhlawulela ukwelatshwa.
Mina into engiyibonayo ukuthi laba abapha uncedo lwe-health ama-health insurance alungile ukuthi aqhubeke cela kumbe demanda imali ezifana lama US dollars ebantwini. Why? Ngenxa yokuthi imali yakuleli iRTGS dollar le ayisabuthengile. So ama health insurers ngabantu abakubhizimusi, and siyakwazi ukuthi nxa ukubhizimusi kumele uyabufuna inzuzo entweni zonke yabo zenza. Pho nxa bengatshaja ngezimali ezingathengiyo imali odwa ungayitshwathika lapha kusasa ivuke ngasaseyo mali, amboni kuyikuzingqondo zonezo.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwedola lemelika lokuthenga ngalo amafutha ezimota, ugesi kanye lemithi. Iholo labantu abaningi kalisathengi lutho, isisindo salo sesitshabalaliswe yikuqina kwedola lemelika. Ngakho iningi alisenelisi ukuthi liphathe uhlelo zokubhadala indleko zokulatshwa ezama-medical aid. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Singekehlikani kanje sikhangele inhloko zendaba. Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka edlula elikhulu 125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elithiwa yi-city ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikhatshana, uhlelo lwe-live talk luyalandela njalo lingasithola ekuseni kusasa kundaba zethu ezika 6:30. Igama nguChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.